akungeke kwenzakale ngoba idola leMelika livele lalingekho kusukela la kudala. Kodwa lapho ukuthi ukuba khona ngesikhathi sonaleso sika 2009 kuze kube isikhathi lapho liqalisa ukuhlupha khona. Kodwa ekubeni kwalo khona kwakufuzela ilondolozo ukuthi lisebenzise imali ezinjengezemithi nokunokwehlukeneyo. Kodwa senelisanga ukuthi silisebenzise kuhle ibukade sokusuba lokusilela kwezinto. Okungange ukuthi laphana kwaba khona le GNU uhulumende wawufuze ukuthi bokhe ziqine ukuthi kulungisise indlela zokuthi sibe lemali yakithi, mhlawumbe ngabe kathesi imali yakithi leyo isinamandla. Kodwa asenelisanga ukwenza, sesizama ukwenza ngendlela ecacileyo ngebhondi elilokhu liqhubeka lisiwe lingalinganiyo le-US dollar. So abantu kufuze bepele lona leli qiniso ukuthi imali yona le kayikho, njalo loba lapho engaba khona sizaya entweni eziqakathekileyo ezifanayo lemithi, ngoba kule mithi yokuthenga amaphilisi even emkhuhlane lowo suqeda abantu walezi nsuku kudingakala imali yangaphandle. Industries zidinga amafutha, kudingakala imali yangaphandle. So eqinisweni amabandla wonke kufuze etshela abantu babo ukuthi uma umulapha ngoba ngabe bekungeliphi ibandla sekade libusa belizahlangana lesimo sonaleso sokuthi imali yayikho, yiliqiniso lebhondi.
Abantu abaningi bathi kumele uhulumende esule amabhondi injalo abuye axotshe usibalukhulu webhanga elikhulu. Ubona kungaphathisa yini khonokho?
Ukuthi esikhathini esiningi ikakhulu ipolitiki zethu zaseZimbabwe zandise ukuthi sisuka sifake inzondo ekunakaneni kwethu ukuthi angoba uzibani ugcotshwe ngubani, yikho-ke kasimfuni laphana. Ikanti uzananzelela ukuthi kwesinye isikhathi selingamxotshi umuntu lifake omunye, kodwa wena lo yabe khona uyabe ezathatha ilifa lenhlupho ezavela zaba khona kudala. Yikho-ke okufuze kulungiswe indaba yokuthi imali itholakale enelisa ukuthi izinto eziqakathekileyo ukuthi zitholakale. Njalo-ke okwesibili ngokuthi intengo yezinto kufuze uhulumende enelise ukuthi ebone ukuthi izinto azithengiswa ngendlela eyenza ukuthi abantu bengayenelisi ukuzithola. Njalo nxa imali ivuma uhulumende kayifake othiwa ngama-subsidies kuzinto esingenelisi ukuthi sizilungise lapha, ayikhona ukuba nomkhonomi wokuthi thina siqhubeka sithenga ezinye izinto esingazilungisa lapha. Yikho-ke zonke imali ezingabuthelelwa zitholwe nguhulumende kufuze zibe zisenza ukuthi abe-industry abalungisa izinto besizwe nguhulumende ukuthi beyenze izinto ukuthi izulu ezithole ngamabhondi ayenelisa ukuthi ekhutshwe nguhulumende, ngoba yiwa khona njalo ukuthi lokhu kuzaguquka ambona.